Siyabonga Chris Lojonga. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kuNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Omunye wami uNtungameli Nkomo uyalandela endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe uyawa enkundleni yendizamchina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe abakade beze ukuzomhlangabeza evela kwele Ethiopia. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ebandla le-MDC Renewal Team exotshwe edalele ephalamende ngoba engasekho kubandla lakhe. Ele Zimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ukunanza indubo ezidalwa ngumkhuhlane wemvukuzane ele World Cancer Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ibandla le-MDC Renewal Team exotshwe edalele ephalamende ngoba engasekho kubandla lakhe. Ekhuluma le-Studio 7 lamuhla uMnumzana Tsvangirai uthe njalo uzolo kumele abambane kudingwe amacebo okulungisisa umnotho oqhubeka udilika. UMnumzana Tsvangirai wengezelele njalo wathi akulalutho uMugabe azalwenza izwekazi le-Afrika njengomgcini sihlalo nanko esehluleka ukulungisisa okuningi okuhluphayo elizweni lakhe. Ekhuluma ngemihlangano labasekeli bebandla lakhe uMnumzana Tsvangirai uthe uyaqhubeka njalo uzabhoda ngelizwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo wasichazisela injongo yemihlangano le.
President uBaba Tsvangirai uhlangana labalandeli bethu ekhangela ukuthi izinto zimi njani ngoba isikhathini esedluleyo bezilokhu ezikhala ukuthi zanicefi ibulala ilizwe abantu abaningi besithatha njengabantu esihlala singunyembezi. Namhlanje ubebhoda ukuthi uzulu azwisise ukuthi zani kwayisilo bandla lokulandela ngoba sesibuyela nyawo 2000 lapho sasisidla khona imbuya ngoluthi.
Injongo yali mihlangano kahle kahle ingeyani, lingaba lilungiselela yini ukutshengisela esesike sezwa likhuluma ngakho ikakhulu nyakenye?
Anti uyazi Dunga ukuthi thina njengebandla le-MDC kuqakathekile ukuthi sizwe ukuthi uZulu yena onguyo phakathi kwenkinga ufuna kwenziweni njalo sesifikile yini esikhathini sokuthi hayibo okungabulaliyo yikuphi. Ngilethemba ukuthi uhambo kwakhe lokwakwenzayo uzibazisa isifiso sakhe isiphi ekumele silandele libandla le-MDC liqhasana loZulu ukwenzela ukuthi sibakhiphe kulolu dubu.
Lithi lina amalunga enu edalele ephalamende asengawe MDC Renewal kumele exotshwe ephalamende. Alubana lithe laphumelela kulokho lizangena yini kukhetho lwama-by-elections lezo zigaba njengoba sibona ukubana kalingeni kuma-by-elections azakwenziwa kunsukwana ezilandelayo kathesi?
Ngiyethemba kulokhu sakhumbula iminyaka edluleyo ukuthi njengebandla le-MDC esilokhu zikhala ngodubo lokuthi kumele sibe le-voters for ngoba kuba nzima ukuthi umuntu angene ekhankasa endaweni engazi ukuthi abantu abavele bekhona bangaki njalo batholakala ngaphi. Udaba lwabameli bephalamende abasuka ebandleni lethu baya ku-Renewal lapha senzela ukuthengisa uZulu ukuthi abantu abameli labo bephalamende bakhethwa nguZulu behamba libandla lethu. Namhlanje sebebalekele izifiso zikaZulu laba ababakhethayo ukuthi bangene esikhundleni okutshengisa ukuthi ngabasakhankasi lokhu ababelandela imigoqo yebandla lethu. sokuqakathekile ukuthi uzulu abone ukuthi laba bantu kumele basuke ukwenzela ukuthi uzulu ayekhetha inkokheli abazifunayo.
Unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Hayi, yena ke untungameli kazi ukuba khona kulolu hlelo njengokutsho kwami ngaphambilini. Umongameli Robert Mugabe lamuhla ubikwa ewile enkundleni yendizamchina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe abakade beze ukuzomhlangabeza evele kwele Ethiopia emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu owe-African Union lapho aphiwe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wayo. UPraxedis Jeremiah we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Umgabe ubikwa ewe phambi kwamakhulu abantu ngemva kokukhubeka esehla emastepsini alapho akade eme khona ekhulumisana labasekeli bakhe. Umkhokeli weZimbabwe osele minyaka engamashumi athobami nomunye 90 njalo ezathakazelela ilanga lakhe lokuzalwa yonale inyanga kanhlolanja ubikwa eze wancediswa ukusukuma ngabalindi bakhe ngemva kokucambalala okwemizuzu ethile. Kunjalo nje abalindi bakhe lenhloli ze-CIO babikwa bebuthanise intatheli izindaba ezibone konke lokhu kusenzakala ezixwayiswe ukubana zesule yonke imfanekiso kaMugabe ebhazalele phansi. Isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi kasilani le ntatheli izindaba. UMugabe usevame ukwethekelela emazweni angempumalanga ukuya kwelatshwa kanye lokukhangelwa nje impilakahle yakhe njengomuntu osekhulile kangaka. Kodwa uCharamba uhlala etshela abezindaba ukubana uyabe esiya kwelatshwa ilihlo lakhe langesandleni sokudla elihlala limhlupha. Abantu abakhulunywe labo yilomsakazo we-Studio 7 bathi akumangalisi ukuthi uMugabe awe ngoba useluphele njalo ube lokhe abantu bemkhetha ukuba akhokhele yikumhlupha nje. Ibandla leZANU-PF libikwa lifake umbiko ebulenjini be-intanethi ekhasini lalo le-Twitter lixwayisa abantu ukuthi bengemungeli amahungahunga ukuthi umongameli Robert Mugabe uwile yena ubezeqela nje njengalokho okwenziwa ngabantwana bezidlalela. Abezindaba labo basole kakhulu ukucishiswa kwabo imifanekiso kaMugabe icambelele phansi lapho esewile besithi lokhu yikuphazamisa ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Ngaphambilini engakawi uMugabe utshele abasekeli bakhe ukuthi wamukele ngenjabulo ukukhethwa kwakhe ukuba umgcini sihlalo wenhlanganiso yamazwe abensundu e-African Union wathembisa ukusebenza gadalala ukuthuthukisa lelizwekazi. UMugabe uzaphatha intambo zokukhokhela i-AU okomnyaka owodwa ethatha isikhundla esichiwe ngumongameli Mohamed Ould Abdel Aziz wele Mauritania. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingoPraxedis Jeremiah. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhanseli yeHarare ithi ingenelisa ukupha imvumo kwabathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladini abafika amakhulu ayisithupha kuphela i-6,000 enkabeni yedolobho. Ngakho abanye abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 baza kuyathengisela emngceleni wakuleli dolobho kanye laduzane lezindlu zabantu emalokitshini. Umabhalane waleli dolobho uMnumzana Dendai Mahachi utshele iStudio 7 ukuthi kusukela kusasa amapholisa azaxotsha abathengisa ngokungekho emthethweni kuleli dolobho. Kodwa inhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eNational Vendors Union of Zimbabwe ithi ayisoze ivume ukuthi amalunga ayo asuswe ezitaladini ikhanseli ingakawadingeli ezinye indawo zokuthengisela. Lokhu kulandela isiqondiso sikamphathintambo obona ngokwabiwa kwezabelo uMnumzana Ignatius Chombo esokuthi abathengisa ngokungekho emthethweni kufanele besuswe ezidaladini emadolobheni wonke ukuze kuhlanzeke. Ukusenjalo uCouncillor Charles Moyo, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokwabiwa kwendawo edolobheni lakoBulawayo, uthi Ikansili yakhe izahlangana labathengisayo ngolwesihlanu ukuhlaziya lolu daba.
Abantu laba ngasikhangela umumo oyelize and also umumo oyobulawayo ukuthi ama-companies amaningi seyavala. So kumele sikhangele ama-vendors because yibo sebenabantu bangkona abaningi kobulawayo. So sokumele sikhangele ukuthi singayenza njani ukuthi abantu bona laba bazuzeke maybe okungama-license abangakusebenzisa kwenza ukuthi bethengise. Kuthi singathi bengasathengisi kutho ukuthi sesingababulali. Sesibabulala abantu bona labo. So kumele sibalalele size ukuthi singancedisana njani lawo. But I think sokumele sibavume ukuthi bethengise.
Lo mnumzana Chomba uthi yena kumele besuswe ezitaladini laba abathengisa ngongekho emthethweni. Lina njengekhansili selikela ukukhuluma ngalolu daba.
Thina njengabakhokheli bakobulawayo kumele silalele abantu ukuthi bathini. Singalalela ukuthi bathini siyakunqoba phansi khonoko abayebekutsho. Sesibona ukuthi uminister singakhuluma la njani. Uminister umuntu esingathi sisebenza layo kuhle. Sesithi hayi lokho akutsho minister siyakuzwa kodwa abantu balesikhalazo esinje sikhangela umumo welizwe kumbe umumo wakobulawayo. So uminister umuntu esingakwanisa ukuthi sikhulumeleyo sikhulumelayo kade silaye maybe ngaba lamalanga amathathu kumbe amane sibe silaye and wathi hayi mina umnye wami uvuliwe iyakwanisa ukuthi likhulume lami. So sizakwanisa ukuthi sikhulume laye nge-ishu naleyo sesiqeda umhlangano ngolwesihlanu.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi umhlangano ngolwesihlanu uyabungowani njalo yena uminister lizakhuluma laye nini?
Uminister singakhuluma laye after umhlangano ngolwesihlanu. Lapha nambone umeya uzakhuluma laye aza kukhuluma. And then kube lo kuthiwa nguMusa Nyoni laye uzafaka ke i-report yakhe. Maybe kulapho esizabona khona ukuthi kanti laba abantu bakhalaza ngani. And singancedisana njani khonoko esiyabe sibonisana lawo sesikuthatha ke sesiyabonisana lo minister.
Ngezinye indlela ngolwesihlanu liyahlangana njengekhansili ukucubungula lolu daba.
Siyahlangana ama-councillors wonke akobulawayo labantu laba abathengisayo siyabe silo mhlangano. I think umhlangano wangikhona uphela ngo-half 12 ukuthi maybe after half 12 singakhuluma lo mayor siyabonisa ukuthi ayi mayor asiyenze nini lapha siyekhuluma lobani lo minister njengoba sesizwile izikalazo zabantu.
Lo ngu-Councillor Charles Moyo aka Ward 9 umgcinisihlalo wekomiti ebona ngokwabiwa kwendawo edolobheni lakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona lekobulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngu-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1202465 0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umkhuhlane wemvukuzane ngaleli langa lokunanza udubo oludalwa yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele ele World Cancer Day. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China selehlise isilinganiso semali okumele igcinwe amabhanga alo ngenhloso yokuthuthukisa yokuthi enelise ukuthola imali eningi yokukweledisa abantu ngaleyo ndlela kuthuthukise inotho yalelo lizwe. Ibhanga elikhulu laleli lizwe lithi kumele kuphiwe ithuba abalimi labasemsebenzini wokuthuthukisa ukutholakala kwamandla kagetsi. Womthethwandaba wakwele Egypt ugwebe abalwela amalungelo oluntu abedlula amakhulu amabili 230 abagoqela odume kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu Ahmed Duma ukuhlala ejele okwempilo yabo yonke ngokuphatheka kwabo kudlakela olwaqhamuka ngomvukela ka-2011 owakhipha embusweni umongameli Hosni Mubarak abangamachumi amathathu babo abangabantwana bagwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka elichumi munye ngamunye. abeqembu labahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisana lohulumende wakweleNigeria abeBoko Haram babikwa bebulele abantu abambalwa ekuhlaseleni abakwenze kwamakhelwane kwele Cameroon. Iphephandaba lakwele Cameroon libikwa ukuba abeBoko Haram laba balwise idolobho leFort Cole. Ukungalandelwa kwemithetho yokuthengiselana lokulungiswa kwempahla sokubangela ukuqelibezelwa kwabathengi osokusiya kusanda ngabalungisa yokanye labazithengisayo okuthengiswa ukugoqela okudliwayo okwesatshelwa ukuthi kungafaka impila kahle yabantu engozini. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthengiswa kwezinto ngaphansi kwezilinganiso zazo kunye lokubhalwa kwezilinganiso ezingayisizo emaphepheni ezinto ezithengiswayo kuya kusanda kwele Zimbabwe uzulu engananzelele. Endaweni ezifana lomkambo wembare lokhu sokuyinto esibhahile kuthengiselwa abantu abahambayo besiya emaphandleni izinto ezikusimo esingalunganga. Umnumzana Timayazaya wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungiza uthi umkhuba lo utholakala kuyo yonke indawo usiya usengezelela.
Uyabona ukuthi uyathengiselwa ichukela othwa yi2kg but engelakho okungathi singathi 2kg ingxenye uyabe kuyi 1.5 kg lempuphu layo ikunjalo lokhu kubangelwa singathi indigenization le ukuthi abantu bafuna ukuthi bethole lapho abanganjani abangahlanyelanga khona.
Uthi sokulezitolo zama-tuckshop labantu makhaza asebethengisa izinto ezifana lerayisi isemaphepheni abhalwe isisindo se-1 kg yona ingama-grams angamakhulu amahlanu nje kuphela 500 grams kodwa ithengiswa ngentengo ye-1 kg. Ethi lokhu kukhanya sokusabalala kubangelwa imizamo kahulumende yokuthuthukisa abensundu kwezomnotho osokubangela ukungeniswa ke kwabantu abatshiyeneyo belungisa okutshiyeneyo kundawana ezitshiyeneyo ezingekho lasemthethweni kugoqela lasezindlini njalo kubangela ukwanda kwabantu asebephuma ke bephila ngokuthengisa kundawana ezitshiyeneyo besiya order kuzitolo ezinje. Uzaya uthi uhulumende kumele engenele ephathise uzulu ngoba ugatsha lweStandard Association of Zimbabwe lukhanya lungeselelisi ukubona konke lokhu kusenzakala.
Bayathatha amanzi evela kutape kuyafake kumakontena lawa angani ngamakontena aphasisiweyo sibili ngabantu benjani ababona nge-health but kungayisiko ngobuqili lo osugcwele ebantwini bafuna ukuthi bayenze into ezikhanyayo but kodwa bona bezela abantu lokho singathi i-government kufuze ikukhangelisise ikuhlolisise indaba yona le ibophe ama-companies lo aqelimezela abantu.
Ugatsha lwezokuthengiselana lukhipha imbiko yokuxwayisa uzulu abalamafekitha alalungisa izinto labalezitolo ezithengisa okujeneyo ukuba luyakhathazeka ngokuqilibezelwa osokukhanya sokubhakile kusephula umthetho wezokuthengiselana owe-Trade Measures Act. Luthi yonke into ethengiswayo kumele ihambelane lalokho okumele ibe yikho njalo kubhalwe ngendlela ecacileyo emaphepheni athengiselwa kiwo isithi ukuphambanisa lokho ikwephula umthetho njalo kunezitheziso ezinzima kakhulu kulabo abawephulayo. Uzaya uthi inkinga yikuba iningi lalabo abalamafekithali afihlekileyo kangaka ngabantu abalezikhundla eziphezulu kwezombusazwe abafuna ukuzinothisa masinyane bona ngokwabo ngendlela elula becila uzulu ovele ezidubekela. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje ke kulilanga lokunanza umkhuhlane wemvukuzane owe-cancer sixoxa lo dokotela Dalubuhle Ndiweni. Kela kuhle.
Yebo
baba. Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umkhuhlane lo owe cancer zikhona yini indlela zokuvikela?
Well, cancer is in shobon shobes ding. It's a cancer is in Zagala. Kones digelegala ngokuthi uphile kanjani empilweni yakho. Kukhona ezinye ezinga ongasoze ukwazi ukuthi uzaba nazo or awusoze ube nazo. Futhi awukwazi ngaleyo ndlela awukwazi ukuzivikela. So siyakwazi ukuthi ukubhema ugwayi is one of the biggest things that are associated nayo i-cancer. Excessive alcohol nayo is bayayixhuma kuleyo ukuthi ingakwenza ukuthi ube ne-certain types of cancers. And ezinye is the way we eat the goodies ezizenzakalayo nje lifestyle related issues ezikwenza usondelana naye cancer. But kukhona ezinye nje lapho ungasozwazi ukuthi noma ngubani akakwazi ukuthi uzaba ne-cancer or not. Bese kusiba nomnye umhlobo ye-cancer ukuthiwa yi-family familial ezenzakala ku-families because they are linked to esingayibiza i-genetic defects engabi khona kuleyo family. So there are certain types of cancers that will come from grandfather to grandmother and to children and great grandchildren and so forth. So lezo azikwazi ukuzikela, but ungakwazi ukuthi you are at risk of getting those treatments. Kwenza ukuthi ukuvika wakhona ukuthi uphakame early nxa kuthi kunento oyibonayo uthole usizo early so that uthole ukunyangwa early.
Ekudleni lapha dokotela siyasizwe abanye besithi kukhona ukudla okungakuphathisa okungani kuyavikela umkhuhlane wekhensa. Kuliqiniso yini lo?
Kunemihlobo yokugcina ukudla esikwazi ukuthi akukho right for okungangezelela ama-cancer. Kuqala ngezinto sezibiza kuthiwa i-Sudan black or what red. Ama-coloring sezifakwe ekudleni. Esazi umhlaba nje wonke wajikelela i-WHO, i-World Health Organization, sithi kungaze kwafakwa lokhu kudla ngoba kukhwezela lokhu zemi-cancer ukuthi ibe khona. So kulapha ekudleni is-preservatives zalokho kudla nama-colorings which are not good for impilo zabantu. Esezenza ukuthi abantu bahlukane nazo. Kwenzakale futhi nokuthi ababe-preserve ukudla ama-manufacturers akwazi ukuthi ehlukane nazo angabe bezifake ekudleni. Or nxa zifakiwe zifakwe ezingeni elingekho too high ngoba ziphemba yona i-cancer. Okunye futhi i-fat and other things esizenzayo. We know nje ukuthi lokhu kosa inyama lokhu ukuthi achisa inyama le. The oils that come through the bends ezinjalo nazo zengeza ukuthi i-cancer ibe khona. So nakhona siyakwazi lokhu ukuthi izinto esizithandayo kodwa zinebungozi if cancer is concerned. So yes, zonke lezi zinto izinto esizaziyo nje ukuthi zingengeza kwenzeni ukuthi abantu bangabi babe ne-cancer if bezisebenzisa kakhulu.
Siyasizwe njalo dokotela abanye besithi ungasondela phansi kwento ezifana labo microwave. Le phone nje yonkwa i-cellphone lokunye okunjalo kuthiwa lakho kuyabangela i-cancer. Kuliqiniso na?
Yes, i-proof yakhona ingazani isasengene-ngene ngokubeka ngesintu. Ayikabi strong, but yes, people have thought that i-radiation eziphuma lapho. Siyakwazi ukuthi i-radiation things eziphuma emafonini, eziphuma nalapha nxa uthatha ama-x-rays amaningi for whatever reasons umuntu athatha ama-x-rays. Siyakwazi ukuthi zingenza ukuthi zitshintshe ama-cells emzimbeni agcine sesiba cancerous. So nazo sifuna ukuthi abantu xa uthatha i-x-ray sibuze ukuthi kahle kahle uyithathelani and how much radiation do we give. In case nxa sikuthatha excessive x-rays singagcina sesiphembe i-cancer in between. Nama-cell phones anjalo ukuthi people have been saying are we people getting more brain tumors, ama-cancer inside the brain because of excessive radiations coming from the cell phones. And nalo ukuthi ama-cell phone masks la aphumayo la relay in between nxa uhlala nabo usengozini na. Akukabi nokuqiniseka kunento ezingazani ziyaphikisana ezinye imbono ithi yeyi ziyenza kanjalo eminye ithi hayi akunasiqiniseko esiqinileyo ukuthi kunalokho. Kodwa generally all radiations have a potential yokuthi enze i-cancer ibe khona.
Hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli njengoba namhlala ilanga okuthiwa i-World Cancer Day.
No, siyabonga kubalaleli, sithemba ukuthi nabo bangenza izinto ezinqanda ukuthi bangabi ne-cancer. Siyabonga.
Hhayi sibonga. Ngilobelela ngelihle.
Yoba.
Lo ke bekungudokotela Dalubuhle Ndiweni ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email nge-WhatsApp. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi izisebenzi zentuba Coalfield lokhu zingatholi imali yazo lalamuhla. Labantu ababo abasayi esikolo okubazwisa ubuhlungu ukuthi bamangala udaba lwabo elebha ngo-December last year. Lalamuhla abakaphiwa ilanga lokuba bahlangane bavumelane indlela yokubhadala ngayo. Kubikwa mhlaka 18 December bebehlangene lelebha kodwa kabavumelananga lutho ngoba omele ngokwemali wayengabuyanga. Uyaqhubeka umlaleli uthi abelebha bathi bazabeka ilanga ekuqaleni kukaJanuwari elokhu besayinelane phansi. Izisebenzi zithi zicabangela ukuthi sokwenziwa umafumbathisana ngoba ngolwesibili kuviki ephelileyo behambile koBulawayo lapho abamangala khona. Hayi ke umlaleli lapho ukhuluma elakhe icele. Kuzoba lale evela kunagugu othi siyabonga abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo lisazisa okwenzakala kwelakithi. Bakithi siyaphela ngama road accidents, imgwaqo ayikho. Silomgwaqo osuka ePlumtree siya eVictoria Falls via Chefunye kulobunzima, imota zigijima one day amathaya akusela. Siyadubeka bakithi. Olandela umlaleli uthi ngiyalibingelela abasakazi kuStudio 7 igama nguPetros Nyoni. Basakazi ngithanda ukubonga umsebenzi eliwenzayo, sithi phambili ngomsebenzi. Msakazi ngicela ukubulisa izihlobo labangane ekhaya eRiverton, eBambanani, Pentagon, Alpha, eFilabusi, ngilithanda lonke ngithi phambili ngohlelo. Wokugcina umlaleli okhohlwe kuzitsho ngegama uthi siyabonga ngezindaba ezilohlonzi. Hayi ke lani lilakho ukwe ukuzwa eyenu imbiko ebalwa emoyeni, thumelani text message yeWhatsApp loba i-email kustudio 7 at voanews.com.
Sibaqhwaqhwaze sibaqhobise bathobeke sibaqhumaqhume bachume sibaginqise baqonde sibaqhiye babe ngamanina ngoba sinqaba ngenkani sinqaba sibaphuca sibacuce sibanqekule sibaqhuqumbise sibaqethule banqenqe inkundla bayimele kuqhamama sebehlolelwe ngamahlolanyama angqila kuqhamuke aphoqula umgoqo afosha kunxitshiwe adlaphohloze ngoba sinqaba ngenkani nanku umqhuqhungo iqhubuka liphathulwa lwathuthuli sizobaxaba sibaxathule sibaxaxebule baxhamalaze ngoba siyinqaba ngenkani siyinqaba bala ngebhejo basophe uzoshela endlini wena.
Imbongi leyo Albert Nyathi City Highlanders iboso ngenkani. Ukugqiba uhlelo lethu sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe uyawa enkundleni yendizamtshina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Tshwangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ebandla le-MDC Renewal Team exotshwe edalela ephalamende ngoba engesekho kubandla lakhe. Elezimbabwe limanyana lamazwe amazwe omhlaba kunanza indubo ezidalwa ngumkhuhlane wemvukuzane ele World Cancer Day. Hayi ke kwanele okwalamhlanje, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngilichiya ku Studio 7 Live Talk.